umelumthande umelumthande wena uthanda ba umelumthande umelumthande wena uthanda ba umelumthande umelumthande wena uthanda ba ngiyamthanda mina umakhelwane ngiyamthanda mina umakhelwane yeyo ngiyamthanda yini umakhelwane umelu umthande umelu umthande wena uthanda umakhelwane.
Yeah.